engingakusho ukuthi khona lanxa isiphepho lezulu eliningi lingasekho selililutshwane, kumele sinanzelele ingozi ezingaba khona, ikakhulu imfula egelezayo namachiwe amanzi, ukuthi abantwana bengadlalela eduzane lathi sihamba ngezinyawo loba ngezimota singaphokungena nje sikwenze kalula ngenxa yokuthi umuntu engagalula, yingozi engaba khona yokuqala. Esibili ngeyokuthi khona umuntu engabamba imikhuhlane ngenxa yokuthi khona izinto zibe manzi, amanzi engxenye emthonjeni kumbe angaphi engxenye ahlangane lawezi amanzi la angenza ukuthi umuntu abe abanjwe umkhuhlane. So kumele sinanzelele ukuthi amanzi le sizawasebenzisa siyafaka lokhuyana okuthiwa ngama-aquatip. Njalo izindlu eziningi lapho kunekhona izulu kakhulu ziyanelisa ukuthi zingabe zimunye amanzi zibe buthakathaka zidilike. So, kufanele-ke ukuthi sinanzelele ukuthi izindlu esihlala kizo azisidilikeli. Ngingathi kholokhu kokuthathu yikho kuqakathekile ukuthi sikunanzelele lanxa kuyikuthi izulu selilulutshwane, lanxa kuyikuthi izulu selihamba.
Sizwa kuthiwa isiphepho lesi singani siyedlula, kungakuhamba njani?
Isiphepho lesi besikhanyelele ukuthi bekumele siye entshonalanga inyakatho, entshonalanga kodwa kusenyakatho, kodwa isithibilikile yabuyela lapho yavele yaqala khona endaweni zeMalawi. Kutho ukuthi ayiseyi kuhamba ngendlela eyayicatshangelwa ngayo, yikho izulu nje selililutshwane.
Kodwa sizwa kuthiwa lasemaswingo lakho bese kuwonakele.
Ye, ngingathi khona umonakalo ube khona kakhulu eManicaland, ama-district okuthiwa iChipinge, leChimanimani, leMtari, emaswingo kube lo monakalo kuma-district afana naleGutu, leZaka. EmaShonaland East kube lo monakalo kakhulu eKigoma district. Yizindawo ezibe nomonakalo kakhulu.